Ngokubona kwami i-25% local content leyo inokunceda okuningi njalo ungakhangela nxa kukuthi i-25% yakhona yenze ngenhliziyo yonke njalo ngesizathu esihle kuyanceda kakhulu abahlabeleli bakuleli abantu bakuleli ukuthi bethuthukise imisebenzi yabo ngoba mbona ngani kwesinye isikhathi ukutshaya ingoma nsuku zonke zakwamanye amazwe akuncedi kangako ukuthi uthuthukisa engathi i-industry yethu ngoba lethemba lokuthi amazwe enza ku-America labo-Britain nabo baprotekta okungokwabo yikho ungakhayela i-industry emiculo into zabo zikhanya ziphumelela kakhulu. So okuhluphayo ngabantu bakithi ukuthi kaba-appreciate into ezenziwe ekhaya, ba-appreciate into ze-South Africa nento ezinjalo. So ngesikhathi ungagayela between 2002 no-2005 lapho kwayimpimento kakhulu into ze-25%, yikho esiqale sibona abahlabeleli abancane bephumelela ngoba abantu labo basebebalalela.
Kodwa siyabona ukubana labo abahlabelayo labayenza ezemifanekiso kamabonakude lokunye okunjalo abalayo imali yokwenza okungathokozisa uZulu. Uthini wena ngalo?
I-problem ebakhona kuba yi-quality. Ngibona ngani abantu bamele beqalise somewhere. I-quality isuka isaqala ingabi yihle kakhulu ngoba abantu bayabeqalisa but wananzelela ukuthi ngemva kwesikhathi abantu bazaqasha besenza into ezinganazichazi kumbe ezingena quality ephezulu but ngokuya kwesikhathi bayabejayela because okubulala kakhulu eZimbabwe i-exposure. Nxa umuntu ehlabele kobulawayo amathuba akhe ukuthi eplaywe emsakazweni malifana kakhulu ngoba abantu bakubulawa baprefera uFred Gwala kumbe i-music evele e-South Africa i-platform one lokunye okunjalo. So umuntu wakobulawayo yena kayeke waze wakhula kakhulu nxa engazange wapromote. Yikho bona khona umuntu abantu abazabona vuma majayivana ababehlabela uDon Gumbo ofanyana Dube abazange bethuthuke kakhulu although babehlabela umculo omnandi kakhulu ngoba abantu babe bakompeya nabo so-brothers imithetho evule kunye okunjalo.